impumelaleyi kayiprotect izifiso zabantu abachiwa izihlobo, izifiso zokuthi iqiniso liveli, izifiso zokuthi ukugujwa lokubekwa kwabantu kwenziwe ngendlela esemthethweni. Sizahamba siye edalelanga phezulu ku-Supreme Court ngoba bengingakhangelelanga ukuthi i-commission izazibandakana la le-executive. Ungakhangela executive ibisenza ukuganga ihlangana le-collective minus i-commission bethi balungisa udaba lwegugurawundi. Kodwa namhlanje ukuthi i-commission ibisisetshenziswa yi-executive ukuthi bebesebesithi bekufuze si-exhaust ama-internal remedies, bekunzima ukuthi siyelanda i-commission ngoba ungayikhangela ibithule uhulumende eseganga esengesegijima lohlelo lokukhumisana umlodi ekwenza le mat collective echiya ama relevant stakeholders phandle. Kodwa ngibona ngazathi njengoba sesikhambile enkundleni kungahlala kungaphumanga ngendlela esikufuna ngayo, kodwa ngibona ngazathi kubili kuthathe singaphuma lathi sikudobhile khona ngale nkundleni.
Belifisa ukuthi ngabe udaba lolu luqhutshwa njani emthethwandaba ukuze libone ukuthi impumela yakhona yiyo leyo ebeleyikhangelele.
I-state executive emelwe ngubaba uMnangagwa, siyakwazi ukuthi balomlando wabo. Umbuzo ukuthi ngumlando bani? Abanye balomlando okutshela abantu iqiniso lokuthi kuyini okwenzakalayo, ozibani waya ngapi, kungani abantu babulawa. Kodwa abalamlando okukhokhelela lolu hlelo. Uhlelo lolu amaZimbabwean alunikeza i-commission ekhokhelwa ngubabunari, i-National Peace and Reconciliation Commission. Kungakho sikhangelela ukuthi kungenzakali anything outside i-commission. Singaboni i-executive sithethe a-leading role, singaboni even any other grouping isisenza inhlelo lezi outside i-commission. Sikhangelela ukuthi i-commission ibe yiyo ethungamela lolu hlelo lokukhumisana umlotho.